ukukholepha kwezibili kungumlando omkhulu, ama-ambulance kungumlando omkhulu, yonke lama-repairs nje konke kungumlando omkhulu ngoba kuvika le mkhuhlane yona beyekhulu. So kungumlando omkhulu ozahlukuluza ama-residents. Njalo angikwazi ukuthi sizakwenzani, kodwa njengoba sekusiqondile ukuthi kuzamele sibambe kakhulu, sinazelele, sigcinane, kube nalokhana okuthiwa yibuntu ukuthi siyabe sincedisana njengama-residents.
Ukutho ukuthi umuntu uyabe yacela kumakhelwane ukuthi amthwalele omunye wakhe esibhedlela,
kati nxa behlukene ukhansile futhi ukhansile ukhozile phela ama-rate akhe wonke angitsho abantu bazaqalisa ukubhadala khathesi imali ezinkulu njengathi ngaphenketho masabe sibhadala ama-239 e-service deliver. Kati izabe siye ngaphi yona le 239 ukuthi ichazwe khonapha kathe sithi thina sizibonele khona. Yikho kuzaba nzima kakhulu ngoba lakhathesi kunzima iyaphuza i-ambulance bese sathi ucine ukucele umakhelwane ukuthi akuncedise. Bena bazayithatha ngaphi nje lisiyele umakhelwane labo makhelwane.
Lanxa kunjalo i-council ithi sadinga amafutha lawo okuhambisa, mhlawumbe iwathole kube ngcono.
Nxa izawathola ayenzi kumele ibone ukuthi iyawathola ngoba kusho ukuthi kuzaba nzima kakhulu. Njengoba ubona ama-pumpers esephenduka yonke indawo, ama-pumpers yinto eyabe ibenginikeza yona leyo ukuthi omunye nxa ezeke egula idalia la uyayithatha nxa usubambelele pampa kumbe ugcisinga wahlala phansi kwale wathi ubambe ungananzeleli. Ukuthi council kumele idinga, kodwa phela i-council mntanami ikhwezi yama-rekhadi ukuthi yena linyanga nje sifake 239 kamba ngeke ncedise yini ukuthi singandleli kuleyingxaki malutshwana yini kuyi-councili njengoba sebevunyeke ukuthi bakhweze ngoba vele bengakhweza sizazama ngakho konke ukuthi sibhadale. Labantu bazazama ukubhadala kutsho bona bayathwina lamanye amazwe njenge-South Africa bayathwina le-South Africa bayathwina labo abhadini labo bani bani kathi ngeke bekhulumisane labo njengoba sebengabafoyo wabo lalaba abantu ukuthi abike sincedise yini ukuthi singathola ifiyeke engangena kobulawayo senze ama-service delivery ethu abe lula ngoba vele ngiyakwazi ukuthi yonke i-service delivery ile mota ifuna imota phakathi wayeizezisebenzeke lula kuhambe.